sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwa unyeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba ningakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea inobudlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa-ke izinhlobathi ezisebenzisebenzisebaya ngapha eNorth Korea asingashuthi ukuthi ahamba kanjani, kodwa-ke engxenye kungagcina kusuke ngathi kuba lokusikolo ukuthi kanibotheliksiyahambelesiyahayi kungenzaka engxenye ukuhambani lobudlelwano. Kodwa lo mhlate kuyeke ukuthi iZimbabwe nje kuzokuthi hayi kanti into enjengalezo ngithemba umhlate abakade kumele ukucubunga wananzelela ukuthi hamba kusuke ngiphambanisa lobudlelwano. Kodwa-ke khonoko kungenza kuba limina kungenzaka ukuthi kuphela kunobudlelwano obubhalwa kwamazwe amabili esokuphambanisa ukusebenzelana ndawonye kusikhathaze kusane. Kodwa wakhathi sinethemba ukuthi engxenye bazayiphumeka bayibambe kuthi indaba leyi kuqhubeke kunobudlelwano obuhle kungenakuhlukumezana nokusebenzelana.
Khona siyalibona ilizwe le-South Korea lithathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa iminotho yokumbe hhayi bazathathelwa njalo mina.